vele akulanto enhle njengokudlelana kuhle nomakhelwane amazwe angabe eseduzane lati khonapha kuyathuthukisa lokho esikuthi ngesingisi i-trade okumele yenzakale ukuthi bona umkhonomi ube umkhonomi ophilayo. So xa ubona umongameli esukuma ephuma esiya kwamanye amazwe besiyaba lobudlelwano obunjalo kuba yinto esinika ithemba ekuceleni kohambo le ubana hayi nxa sidlelana labantu kusho ukuthi kona konke esingabe sikwenza thina la siyakwazi ubana simanufacture izinto lapha ziswele imakethi kodwa ngenxa yokuthi kona zabe kulobudlelwano phandle ngale sesingazimaketha phandle sikhulise umkhonomi khona kubana futhi kukhulisa amankampani anjalo nxa ekhula azenze ubana abantu abaningi bethole imisebenzi beqhathwe ngoba kade siyakwazi ubana into enkulu kakhulu lapha kwelakithi ukuthi imisebenzi milutshwane ngenxata amankampani amaningi avala.
Ezinye zezivumelwano ngezokuthi bathuthukise impilo yabesifazane njalo bebone ukuthi abatsha bathola imisebenzi. Singathi zingatsha eziqakatheke kakhulu yini lezi ezabatsha labesifazane?
Izolo bekulilanga elikhulu, ilanga lokunazelela njalo ukuqakathekisa abantu besifazane, omama, osisi bethu, abantwana bethu lokunjalo nje. Siyabona umhlaba lo ngabe owesifazane kakho ngabe lo mhlaba ungokunye. Ungakhangela umuntu wesifazana nxa endile unzima ahamba kibo emendelo nalwana, umkhangele nxa engumntwana unzima ahamba kibo ebuntwaneni kwapana ekuthola amalungelo afanana lawalo ongumfana. Ukhangele noma nje lapho sibili sithi kona usethole umendo sibili uyathatha indlu ayithi nje ibe idlulana kube ngumuzi ubone sokugudumala athathe ukuzithwala umbone sikhiphe indoda inkalakati ngangame opresident bonke laba ubabona benjana baphuma kumama. So kuqakathekile kakhulu umuntu wesifazana. Ngakho-ke nxa bekubambile khonokho upresident walapha kwelakithi nopresident uKenyatta weKenya yindlela enhle abahamba ngayo okumele vele ngabe kuhanjwe ngayo. Lo ntanga laye siyakwazi ubana nguye phela othatha over nxa thina sisuka sishiya lo mhlaba. Laye kumele anakekelwe kuhle ubana kuhlonziswe ubana bona bathole imisebenzi babe lempilo enhle eprogressive ezenza ukuthi bona ubutsha babo ungabe yibutsha osobuchaphaziwe ngoba siyabona kakhulu kakhulu endaweni eziningi including khonapha eZimbabwe. So le lot of abuse edakamiswa ama-drugs ngenxa yokuthi abantu abala msebenzi abala kokwenza. So iingqondo zabo zi-idol zipho kuhlala nje zimgcina sebesenza konke lokhu okungayisikho ukuthi bedawa izinto ezibhengeneningi ezithiyeneyo ngoba akukuhle lokho esikubonayo okwenziwa ngabontanga ngenxa yezidakamiso lezi asebezithola all over.